lobu bobukhono sekusenzakala phakathi kwelizwe obokugcina inyama njengesidumbu ukuze ingonakali idlulele phambili isetshenziswe insuku ngensuku ezilandelayo. Lokho kubangwa ukuthi sekuswelakala amandla kagesi elizweni sekuze kuletha abantu ukuthi benze into egange ngendlela eyisimangaliso. Kodwa-ke asingeke sibasole bebodwa laphana singakhangelanga imbangela impande zalokho kungumbuso ongamanga kahle othetha amandla kagesi wenza ukuthi abantu baze baphile ngayona le ndlela asebephila ngayo.
Khona selikelezwa na ukubana abantu abadla inyama elemithi yona le balimali okunganani?
Asikahlangani lo muntu yena ngokwakhe esingathi usevele esibhedlela sebuyahlolwa ukuthi kungabe kunjani, kodwa laba abazingezempilo bayatsho nje ukuthi into eyokugcina isidumbu, umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza isibindi, izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala ngezinto ezinjengoba vele kakwenzela ngokudliwa kuyikhemikhali, ngokunjalo kuyalimaza. Kusho ukuthi abantu abaningi bazaba nemikhuhlane ekhona okwamanje kusenzeka beqeda ukudla, kumbe eza kuza phambili le kulokhu kusidla kancane kancane okunjalo empilweni zabo.
Wona khona yini amabhutsha eselizwile ukuthi asevaliwe ngodaba lona lolu ngoba sizwa kuthiwa eHarare asemaningi kakhulu?
Ye, bayakhuluma ukuthi liyana ibhutha iphiwe inotisi, kodwa bayakuphika bona laba bamabhutha bathi hayi azange senze into enjengaleyo. Uhulumende wethu inkinga yakhe usebenza kusensitha, akavezi izinto ngokusobala ukuthi hayi nansi ingozi, ngokuba uyakwazi ukuthi nxa ekhuluma ngalokho abantu bazakhomba ngakuye bathi bona hayi wena ngoba ngesona lesi simo ukuthi abantu baze benze izinto ezigangeka ngaka. Kodwa-ke nxa bevinjelwa ukuthi bangathengise abantu abanjalo kuyabe kwenziwa into eqondileyo ngokomthetho, ngokuba into esiyikhangelayo yingozi esebantwini abasuka bayethenga inyama. Akula mehluko lokuthi umuntu akuthengisele inyama yenja kumbe edonki kumbe ehashi, akuthengisele sithi ngeyenkomo kumbe ngeyembuzi. Umuntu onjalo uyabe sona kakhulu okufanele ukuthi ajeziswe ngokomthetho. Kunjalo labantu ababegcina imali besondla inyama ngokusebenzisa imali yokugcina imithi yokugcina izidumbu, benza into egange kakhulu okungafanelanga yamukeleke. Yikuthi silo hulumende oqinileyo ukucindezeleni kodwa obuthakathaka nxa kusize ekuvikeleni abantu namalungelo abo.